Siyabonga sithandekile Losandra lichona njani emakhaya yikudivana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 ngolwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Phakathi kwabantu abangamathumi abahlana ngathi 50, 31 out of 50 abantu abathi hayi endulanga ngenxa yobudlelwane bakhe ephathini ngathi ngekamduru le kumele amise umsebenzi.
Ibandla lezanu PF liqhubeka lihlaselwa yikudonselana amabandla amandla okuqhamuke kwaba ludlakela emadolobheni abalisa leGwanda eMutare laseMarondera lapho kulenkokheli okuthiwa kayisuke esihlalweni.
Isela empilo wathole empilo kula madokotela the moment bemphambile eMatoday then he passed away on the way to Matoday. So ileyisekuthe enkulu sibili ukusayika kwamadokotela.
Odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende abakhalele umsebenzi ngenyanga edluleyo bedinga ukwengezelelwa iholo bahlangane lomqatshi wabo lamhla eHarare kodwa bathi kabasoze baveze okukhulunywe kulomhlangano ngoba inkulumo lohulumende zisaqhubeka.
Iqembu lenguqu ele-ZPC Kariba yilo eselilethuba elikhulu lokuphakamisa inkezo ye-Castle Premier Soccer League yalo nyaka ngemva kokunqoba elikwenze intshantshu zanyakenye iqembu le-Dynamos.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ibandla lezanu PF liqhubeka lihlaselwe ukudonselana amandla uqhamuke kwabali udlakela idolobheni leGwanda kuthi eMutare laseMarondera lakho kulenkokeli yokuthiwa kayisuke ezihlalweni. Umnumzana Andrew Langa nguye umgcini sihlalo webandla lele eMathopeleland South kuthi eMarondera yikho okulomnumzana Reika Ukonde ongumgcini sihlalo esigaba seMashonaland East. Ukutshengisela kweMarondera kuqale ekuseni lapho kubikwa kugcwale abasekeli bebandla abavela endaweni ezishiyeneyo zelizwe. Amapholisa abikwa begcwele edolobheni leli bekhangele abasekeli laba ngelihlo lokhozi kodwa kuqhamukanga dlakela. Kuthi edolobheni leMutare intsha ibikwa ibithe gwaqa emahofisini ebandla isithi ivikele abasekeli bebandla ababikwa besekela umnumzana Emerson Mnangagwa abathiwa bona bazeza bevela eHarare. Umumo ubikwa ubumubi edolobheni leli kulokufuthelana okukhulu. Lokhu kwenzakala nje kulembiko ethi uNkosikazi Mugabe ulakho ukwenza njalo iminye imihlangano loZulu kundawana ezijeneyo zelizwe ngevikezayo. Konke ukwenzakala ebandleni leZanu PF kuqale ngemva kokuba uNkosikazi Mugabe ekhethwe ukukhokhela uhlangothi lwabesifazane bebandla leZanu PF. Isikhulumeli seZanu PF umnumzana Rugare Kumba utshele iStudio 7 ukuthi okwenzakalayo ebandleni leZanu PF kulakho ukuhlaziywa lidale elimqoka lebandla leli ngolwesine.
Abantu babonga uhulumeni abangazaziyo kuye ngabantu labana abafuna ukutshengisa umdala ukuthi hhayi ama-chairman esaphela sesiya Congress yayo sigqedile ama-chairman onke ama-province onke kodwa ayisiyo nto ekwalithekayo ngenxa yokuthi i-politburo yiyo yemele ine ithi yena hhayi abantu laba barong or ba-right kodwa lokhu siyakwazi ngama-plant ngama-strategies okuzama ukudiliza abantu abakhethwa ngabantu ukuthi babe ngama-chairman ema-province abo.
Lona idale le-politburo likhangele le ukuthi lizahlaziya nini lolu daba?
Hayi, sizahlangana ngolwesine lapho sibone ukuthi kuzakhulunywa indaba le yokukhipha ama-chairman.
Isike sezwa njalo emaphephandabeni kakhulu iHerald kuthiwa khona umnumzana Gumbo ngomunye laye osekhulumela icele kasakhulumeli ibandla lithini nalo?
Hayi mina vele ya mina ngiyangazi ukuthi ngikhuluma njani. Mina ngiyakhulumele ngakhulumele ilizwe ukuthi ilizwe umhlangano wazi ukuthi ilizwe sisantiswa njani. Kodwa bona hanti bale phepha labo Herald ZFDC abakuyenza yibonga ukuthethisa abantu abakhumbulela ukuthi babumduru. So sebonga ukuthethisa abantu. Hayi iZimbabwe uyazi into ekhona ukuthi abantu bawenza njengani abantu bezimbabwe zabahlakaniphanga. Abantu bezimbabwe bayazi, bayabala izinto, bayalalela kumaradio lokuma-TV, bayazibonela ukuthi othathi site kubani mina or abantu be-Herald laba abaku-public media. Abantu bayazivulela ukuthi hayi kokwenza lokhu laba bakhuluma kuhle, laba bazawukhulume kuhle.
Yena uMongameli Mgabe uthini ngodaba lona?
Angathi uthule, so singathini uthule, kumbeni kulezi zidwazi zicabangayo, kumbeni zazibuyisa kupolitiprom nxa zihlangana ngoresini.
Lo-ke ngumnumzana Rugare Gumbo, isikhulumeli sebandla lezanu PF, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje eGwanda kubikwa umumo obulokhu umubi ntambama kathesi nje siya emoyeni kulandela ukuchayana kube khona ekuseni. Kubikwa kule nkokheli yebandla evele eHarare evithunyiwe ukuzoxotsha umnumzana Langa, kodwa abasekeli bakhe bathi akuqalwa lokhu kwachayana kwaze kwalamula amapholisa. Sixoxe lesakhamuzi seGwanda umnumzana Herbert Majale oyintatheli intatheli zindaba njalo ukuze size okwenzakeleyo.
Kukhanya imotion ebiproposwe nguNdlovu njalo yasekelwa ngu-Obedinga Mkhulu. Imotion le e-vote of no confidence icine iphumelele loba nje yena u-Andrew Langa ebesesukile. U-Andrew Langa engakasuki kulo mhlangano ekhuluma labonozindaba ebezikhukhumeze sithi nguye olokhu ezibambile ezansi emaNdebeleni njalo laba kade bezama ukuthi bamkhiphe bayehlulekile. Bahle kwaba ikusuka kwakhe khonapho. So u-Trending isiphathwa yena u-Andrew Langa ebengasekho, kodwa iphethana elibhode kumalunga ezanu-P F esilibonile lathonozindaba liveza ukubana abantu abangamathumi amathathu lanye phakathi kwabantu abangamathumi amahlanu angathi yi-50 31 out of 50 abantu abathi hhayi Andrew Langa ngenxa yobudlelwane bakhe faction ngathi ngekamjuru le kumele amise umsebenzi. Kule zinto abazihlelileyo abathi yizo esezenze ukuthi bangasamthembi u-Andrew Langa uyethethwa icala lokuba mhlaka 17 October eloja yakhe insizwa uxhaphazakala esithi u-First Lady u-Grace Mugabe ngumuntu ohlanyayo osebenza nabo-Obed Mpofu ezintweni ze-corruption.
Ya ungasitshela ukuthi labo abachaya niyo bakhona yini abalimeleyo?
Abazange balimale lokhana okwamanxeba nje, kodwa ngesikhathi bekhuluma bebesithi hhayi bancedwe nje ukuthi labo abanye bakhona babalekile ngemva kwalokhu. Ukuthi kungayisikho khona lokhu bebesithi hhayi labo bebesebesabela impilo zabo. Kodwa akule ngathi ulimele ukuthi kumbe angabe hanje esibhedlela ngoba kakhulu bebethana ngathi ngamampanga.
Lo-ke ngumnumzana Albert Majale, isakhamuzi seGwanda njalo eyintatheli zindaba, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhonale eGwanda.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abakhalale umsebenzi ngenyanga edluleyo bedinga ukwengezelelwa iholo bahlangane lomqashi wabo lamhla eHarare, kodwa bathi kabasoze baveze ukukhulunywe kulomhlangano ngoba ukuxoxisana lohulumende kusaqhubeka. Odokotela laba batshele iStudio 7 ukuthi iziphathamandla zikahulumende zithe zizahlangana logatsha lukahulumende olubona ngezemali ukuze kucutshungulwe ukuthi kungagcwalisiswa njani izikhalazo zabo. Ukuze sizwe okwenzakala edolobheni le-Victoria Falls ngalolu daba, sixoxele sakhamuzi selokishini le-Mkhosana esingathandanga ukubethwa ngegama.
abantu bayahamba ezibhedlela but inkinga isiwayo khonapho ukuthi bangasuka lapha batransfere eBulawayo bangafika eBulawayo because kusuba le nkinga khona. Ngiyabona le iproblem yomuntu okuthiwa ugwaze ngenqamu emakhokhoba then kese esuke emakhokhoba bemgijimisela empilo wacolte empilo kula madokotela the moment bemhambise eMatoday then he passed away on the way to Matoday. So ileyisekuthi enkulu sibili ukuslife kwamadokotela kuyalimaza isizwe ngokusiriyas.
Njengezakhamizi iningi lenu liyenelisa ukuthi liye kubodokotela abazimeleyo?
There are still few individuals abakwanisayo kuthola ukuthi abantu bayabuya bezodinga uncedo ku-Residents Association befuna ukuthi bahambe ku-public hospital yona le engasiyo private hospital. So kuthola ukuthi i-association ingenamali isigijima here and there izama ukuncedisa ukuthi lowo muntu uyabe efikile ezocela uncedo ku-Residents Association abonakala ukuthi uyaphathiswa. Laba abangakwanisiyo yikho lapho ubona khona esegijima ecela uncedo lalaphana lalaphana ukuthi ancedise lakho ongabe sokumehlela.
Zilake lathi lina khona ngapho elokitshini lemkhosana kulo hlupho lwamanzi lakho kungaphathelana lezempilakahle solunjani kathesi lolu hlupho?
Loko kunjalo dadewethu akuthi intanga lutho amanzi lokhu eshotayo eswelakala sibili okuzwayo ethi eswelakala kunjalo lama-bills ayebuya esiza ubhedu uthole ukuthi ama-bills amanzi lawo achakho nale phezulu kodwa amanzi akhona lengawatholi. Layo baqinisesi uhlupho lukhona ngale kuzinwa but thina izakhamuzi njengoba siyabe singakwazi ukuthi uhlupho lungaphi. Thina abantu abayi-service delivery were expecting it from the country but the country yomele ukuthi idile lezinwa nxa ukuthi bayehlile ukuthi badelive kwesikuyi-expectayo. So izakhamuzi ziyabe zingakwazi ukuthi amanzi ziwathatha kuzinwa. Ubona izakhamuzi zikwazi ukuthi amanzi adilivelwa ikhantini. So there are very few people abakwaziyo ukuthi izinwa yiwe supplier amanzi thina siyawathenga kuzinwa. Very few individuals ezikwaziyo khonokho but in ordinary layman ukwazi ukuthi amanzi wathola kukhantini.
Leso bekuyisakhamuzi selokishini leMkhosana eVictoria Falls besikhuluma ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ye-World Health Organization sikhuthaze uhulumende bamazwe omhlaba ukuthi baqakathekise ukutholisa abantwana labesifazana zonke inhlelo zempilakahle abazidingayo. Lokho kuphume emhlanganweni walenhlanganiso oqhutshelwe eGeneva kwele-Switzerland ngolwesihlanu. ELeZimbabwe belimelwe lilunga ledale lePhalamende kulomhlangano unkosazana Thabita Khumalo yena ochasise okunengi.
BengiseGeneva ngilande umhlangano wokucubungula impilakahle yabomama nabantwana ngoba kukhanya kulodubo lokuthi omama ikakhulu abazithweleyo bagcina beswela labo bantwana ngokuthi behluleke ukuyafika ezibhedlela ngesikhathi kumbe njalo beswele izimali ukuthi bayefika khona.
Kuyini okumqoka okuphume kulomhlangano?
Okumqoka okuphumileyo yukuthi uhulumende kumele abone ukuthi uyafaka imali eceleni ezakhangela impilakahle yabomama labantwana njalo sibe nenye impumela yokuthi kumele sifake labontanga kulolu dubo ngoba iningi labo bagcine begula beswela izindlela zokuthi belatshe ngoba abanye baba bengasebenzi abazali bengelamali. So sivumelene ukuthi kulolutho kumele sikwenze kusukela ku-2015 sisiya phambili sikhangela umama abantwana labontanga.
Abavela kwamanye amazwe bona bebesithini ngomumo ofanayo emazweni abo?
laba abanye abavele kwamanye amazwe anjengabe abe Europe labo bakhala ingoma inye. Umehluko ukuthi kwabo amazwe bayanelisa ukuthi bathole lokhu kulatshwa ngoba abanye iningi labo kabahlangani lodubo lokuthi omama bayaswela ngokuthi babalatshwanga. Kodwa singakhangela ngapha ngase-Africa yikho ungazani kulodubo kakhulu ngoba lokhu sibona abantwana kulokhu besifa omama besifa bezithwele. So sokuqakathekile ukuthi ngobani okumele bangene kulo umsebenzi, sivumelene ukuthi kasikhethi nopha yiphi ezombangazwe abathandazayo ontanga omama osomabhizinisi kumele bangene sihlanganisa amakhanda sibone ukuthi singancedisa njani ukwenzela ukuthi umama ahlale kuhle angahlali ngumuntu ehlukuluzwa njalo esifa evulawa yimikhuhlane elaphekayo.
Unkosazana Tabitha Khumalo lilunga ledale lephalamende obexoxa ecingweni leStudio 7 koBulawayo.
Abaphila lobugoga bathi sebechiwe phandle kohlelo lokuxoxisana ngoluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe ole-budget consultations oluqhubekela phambili endaweni ezishiyeneyo zelizwe. Umnumzana Simon Mvindi wenhlanganiso yamaphila lobugoga e-Visually Impaired Strategic Alliance Trust of Zimbabwe utshele iStudio 7 ukuthi bachiwe phandle kuhlelo lolu ngenxa yokuthi uhulumende kalandaba lezikhalazo zabo. Umnumzana Mvindi uthi lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esehluleka ukubhadala abaphila lobugoga amachumi amabili amadola eMelika i-$20 ngenyanga. Umvindi uthi kade kuzaba lobubelo nxa uhulumende exoxisane labo ngesikhathi sokulungisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali elizweni okumele kwethulwe ngolwezi. Uthi sebezama ngamandla wonke ukuthi bangene kuhlelo lolu kodwa bakabalahleki kodwa kabangeni. Omunye uphila lobugoga umnumzana Bekezela Nkosana isakhamuzi sakoBulawayo ugcizelele esithi uhulumende wagcina kudala ukunanza izikhalazo zabaphila lobugoga. Isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona abampofu sithe uhulumende uyakwazi ukuthi abaphila abantu abaphila lobugoga bathwele nzima ngokungatholi imali yabo. Unkosana utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi bayakwazi ukuthi uhulumende kala mali kodwa okuhluphayo ukuthi uhulumende kaphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani.
Uhlupho osolukhona ukuthi imali okuthiwa abantu bayaziphiwa abasaziphiwa. Ninje mina imali ekhona anzayo ngiphiwe nje one day empilweni yami. Not that ngiyabengisithi afuna uyisebenzise but mina nginje nganginahazi ngayo lami and ngingambuza abantu abaningi abakwazi ngazo
kwenziwa kwini kolokho kwenziwa kwini.
Ya ukuthi i-information yakhona angikhole ukuthi abantu bayitshelwa kahle angazi umbe lusiko lwethu abantu ukuthi ma ulokunye akutshele umkhelwane ye ingane abantu abatshelani but ikhathesi uhlupho soluthi nje azikho ukuthi abantu abakwazi into ezinjalo but imali yakhona ansho kuthiwa yisekho vele.
Ye sizwa njalo lokuthi kulenhlanganiso eziningi ezikhangelane labantu abaphila lobugoga ezisebenza okuphosa okufananayo kodwa zigcine zingasadonsi ndawonye uhamba njani khonapho?
I-sense of unity ayikho angazi ukuvela ngahlombe ngizoblama i-politics zelizweni lonke sibona ama-factions here and there and mesibhilatshise ukuthi afike kuma-organizations angekho political asincedayo thina is like wonke umuntu esefunga ukukhokhela. So ngapha ngingakhuluma ukuthi ngapha siyakuthola abanye abantu benama-problems afanayo aba-affectayo ungena umhlangano and then uzothola obunye umhlangano kukhuluma almost the same issues kodwa abantu bengayisiko labantu abathole kulwana omunye umhlangano. So utshengisa ukuthi abantu kanjani ababambananga enselethi mutsha isikhathi senza into efanayo kulokuthi sibambane maybe sidivide ama-duties ngusetshenzwe
kodwa ubona ngazane kungenzakala khonokho-ke Nkosana
akula nto okuthiwa nike yenzakala ma abantu behlanganisa amakhanda.
Lo ke ngumnumzana bekezela Nkosana isakhamuzi sakobulawayo esiphila lobugoga bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isilobele amapolisa iwazisa ngokuthi izawahambisa imthethwandaba ngokutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Kennedy Masiye. UMasiye utshaywe wephuka ingalo ngeviki edluleyo ezama ukumela intatheli zindaba umnumzana Itai Dzamara. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ukutshaywa kukamnumzana Masiye kwephula ilungelo lakhe ngoba engelacala ayelidalile. UMasiye ulaliswe esibhedlela se-Avenues Clinic okwamalanga amabili wakhululwa ngomgqibelo. UDzamara laye ubelaliswe esibhedlela sinye kodwa asenelisanga ukuzwa ukuthi ukhululwe laye njengoMasiye kumbe hatshi.
Lamhlanje ke ku Studio 7 Live Talk sikhangela ukufuthelana lokudonselana amandla ukuqhubeka phambili ebandleni leZANU PF.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ake sikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Isilinganiso sabantwana abafa bengaphansi kweminyaka emihlanu sibikwa sesehlile kakhulu emhlabeni jikelele ikakhulu emazweni asathuthukayo. Lokhu kubikwa kubangelwa ikusebenza gadalala kwabohulumende emazweni la asebethethe amanyathelo lezinqumo ezivikela ukubulawa kwalaba bantwana yimikhuhlane evikelekayo.
Kulezifundi ezimbalwa ezisetshelwa ukuthi zingaba zifile ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiywe esikolweni esifunda abafana kwele Nigeria esigabeni se-Yobe State. Isigaba se-Yobe ngesinye sezigaba eziphansi komthetho wokwesabela ukuma manzonzo kwezinto ngoba singesinye esihlala sihlaselwe ngabahlamuki besiMoslem abedlulisa amalawulo abeBoko Haram.
Inhlanganiso ezisebenzelana labesifazana sezikhuthazwe ukuthi zikhulumisane loZulu kanye lohulumende ngendleko kwezempilakahle ilizwe elibhekana layo minyaka yonke ngenxa yokungahlalisani kuhle ezindlini kanye lodlakela kwabesifazana lapho kunanzwa umkhankaso we-16 Days of Activism onanzwa ngalinyanga. Kubika uNothando Sibanda.
Imali ehlelwa lapho kusenziwa uluhlu lokusetshenziswa kwemali i-budget enikwa ugatsha lwezempilakahle ibhekana lomlando wokunakekela iningi labesifazana abayabe bedlwanguliwe labo abayabe bezithwele ngenxa yalesi sehlakalo abalimala ngenxa yokutshaywa kanye lalabo abazithola bengasaphili kuhle engqondweni ngenxa yodlakela. Kumaviki aphelileyo, ugatsha lwezempilakahle luvele luphethe ingqamu ngasebukhalini bayo ngenxa yokukhalalwa komsebenzi ngodokotela ngenxa yeholo elincane abalitholayo osokwenze kwabanzima ukuthi abagulayo bathole usizo lokwelatshwa. Ngaphandle kwendleko kwezempilakahle ngenxa yodlakela, ilizwe lilahlekelwa njalo ngamaqubaquba ezimali emapholiseni akhangela indaba zodlakela kanye lemithethwandaba ethetha amacala la. Olunye njalo uhlupho olubhekana lelizwe ngenxa yodlakela yisikhathi sokusebenza esilahleka ngenxa yabantu abaqeda isikhathi belimele kumbe benakekela labo ababe belinyazwe kudlakela lwezindlini. Phezu kwakho konke lokhu, udlakela ezindlini, ikakhulu kwabesifazana, soluvezwe njengezinye izizathu ezenza abesifazana ikakhulu abendileyo baqhubeke bethelelwa igcikwane lengculaza. Unkosikazi Major Jamela osebenza labesifazana uthi kujwayelekile ukuthi nxa kukhulunywa ngodlakela kucatshangwe ukuthi ludaba lwabomama kodwa ilizwe lihlezi libhadalela udubo lolu kundleko zempilakahle. Uthi indleko ebakhona ekuphatheni umkhuhlane wengculaza lingehla nxa kungaqedwa udlakelwa kwabesifazana ngoba lokhu kuhamba ndawonye.
Into le it's still on the ground. That's why lati we really tried to raise our heads up high. Sesikhuluma ngakho ukuthi bantu khangelani nezinye izinto that are spreading one of ama key pillars because you find ukuthi abanye they ask ukuthi culture has always been there then but we are talking of this HIV era and you find ukuthi culture also plays a role. It interlinks culture, gender, and HIV.
Unkosikazi Thepiso Nkomo ongumongikazi uthi iningi imali esebenza ekwelapheni abesifazana abaze beqamukile begula emzimbeni lasengqondweni ngenxa yodlakela. Uthi lindleko igoqela esebenza kumantombazana azithwalayo wagcine ekhupha iziso ungekho emthethweni ngemva kokudlwangulwa aze ezibhedlela sokusele udokoza nje okudinga imali eningi ukuthi elatshwe.
Domestic violence iyi-cost kakhulu to i-government yethu. Ngenxa yokuthi kebe kungalama ama-budget okuthiwa lawa ngabo mama abachayiwayo ezindlini. Kusugcina zokuthathwa ke izimali omethi nga ziyadevelop ilizwe leli zifake ke ku-health system. But esikhathini uzafica ukuthi even imali e-allocated to i-Ministry of Health vele kayikwani. Silabantu abalama-cancer, HIV and AIDS, abasifica ukuthi bayadla ku-budget e-health.
Umnumzana Jafet Mloyi oyisakhamuzi uthi nxa kuqhubeka kukhulunywa ngodaba lodlakela ezindlini njengodubo lwabomama kuzaba nzima ukuthi kuthathwe amanyathelo akhanyayo ukulwisana lalimvukuzane, kodwa kudingeka ukuthi uhulumende akhangele udlakela njengodaba olulendleko eziningi kakhulu ezikhama uhulumende ovele engelamali. Uthi kuqakathekile ukuthi abesifazana banikwe amathuba azabancedisa ukuthi bazimele bathathe izinqumo ngempilo zabo.
I-domestic violence udlakela ezindlini. Ngibona ngathi ngama experiences esenge ngaba lawo mina ke. It's practical ukuthi kuyabangela ukubana kube lobuyanga obukhulelizwe. Tholakala ukuthi ekulweni kubaba nomama ngekhaya kusuka kungenela into eziningi. Njakho lokho this DSO so la massive society. So omama abaningi sebafunda imithetho yabo and le domestic violence act le yaba khona.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Sipho Ngwenya uthi ezikhathini eziningi ukusetshenziswa kwemikhuba kanye lamasiko akudala kuthwalisa nzima abesifazana. Uthi iningi labesifazana elizithola libhekane lodlakela ngeliswelayo, okutsho ukuthi lalapho selisiya ezibhedlela kuba ngumthwalo kahulumende.
Indaba yodlakela ezindlini ngemakhaya okuthiwa i-domestic violence luyadula, engathi ludulela isizwe kakhulu, ngoba izibhedlela zithwala nzima ngokwelapha abantu abomama abalabo baba babe betshayiwe belinyezelwe abanye bebetshile lezinto ezinjalo. Kanti njalo luyalimaza kakhulu ngoba abantu bangalwa baxabene kuba nzima kwesikhathi ukuthi baphinde bakhulumisane kuhle.
I-16 Days of Activism yasungulwa ngomnyaka ka-1991 ukukhankasela ukuqeda udlakela ezindlini lezimulini. Umkhankaso lo uyaqala mhla ka-25 Lwezi, okulilanga lokunanza ukuqeda udlakela kwabesifazana, i-International Day Against Violence Against Women, kusiyaphela mhla ka-10 December, okulilanga lokunanza amalungelo oluntu, i-International Human Rights Day. Amalanga la ajonge ukukhombisa ukuthi kulilungelo lowesifazana ukuphila impilo engela dlakela njalo kuyingxenye yamalungelo oluntu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Spanda.
Okwezemidlalo ke sizwe ukuthi uJoseph Njanji usiphathele.
Iqembu leZPC Kariba lithe ngokunqoba kwaLoyal Dynamos nge-2-1 ngomgqibelo leqala ahlala phezu kwengalane lemiklomelwe ngamashumi amahlanu lesithupha 56. Ukuthi iqembu leDynamos likwindawo yesibili lemiklomelwe ngamashumi amahlanu lane 54. Kusele umdlalo owodwa ukuthi isizini yalo nyaka ifike komlindo uyagcina, njalo iqembu leZPC Kariba lizadlala lele Capes United kuthi eleDynamos lizadlala lele Haumine. Ngemva kwaleyo midlalo yikho kuzacaca ukuba yiliphi iqembu elizaphakamisa isicoco seligi, kodwa sekusobala ukuba amaqembu athi eleZPC Kariba, eleDynamos, eleCapes United kanye leleFC Platinum yiwo azaphatheka kumncintiswano walonyaka weMbada Diamonds njengoba esebuthelele inani lemiklomelo elingeke leneliswe ngamanye amaqembu. Ngaphansi kwengalane impi yokusinda ekugunyulweni kwisigaba saphezulu iphakathi kwamaqembu athi iBlack Rhinos, iShabani Mine, iHarare City, iBuffaloes, iChapungu kanye leTriangle. Amaqembu athi iChirezi kanye leBantu Rovers yiwo sekusaziwa ukuba bedlala kwisigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Kesikhangele ebesilakho lamhlanje.
Ibandla leZANU-PF liqhubeka lihlaselwe ukudonselana amandla okuqhamuke kwabaludlakela emadolobheni abalisa eleGwanda, eMutare laseMarondera, lapho kulenkokheli okuthiwa kayisuke ezihlalweni.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abakhalale umsebenzi ngenyanga edluleyo bedinga ukwengezelelwa iholo bahlangene lomqatshi wabo lamhla eHarare.
Ayike kwanele okwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Lalingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukelly@studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, sesilitshiya ke kustudio 7 Live Talk. Lilale.